Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times lapho kubeke sobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa ele-Ukraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zikoqela ukubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana okuyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakweleRussia uMnumzana Vladimir Putin uthi elemelika lizazisola ngokunika ele-Ukraine izikhali lezi. Ocubungula ezomvikela ezimele uMnumzana Mbuso Mhlanga uthi
i-Ukraine is not at war with the Russia, but is America at war with the Russia? Zelensky is being used as a tool, and he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base Ukraine. Izikhali lezo azicela eAmerica or azicela kuEuropean Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine, engasho ukuthi ufighter for invasion enziwe iRussia laphayana. But let's not forget ukuthi iRussia to attack, it is because it has been provoked yi-NATO, yi-Western Allies zonke ne-EU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele, bayiwikene, bagcine beyimake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu, bayakhala abantu kuzwekazi le-Afrika asebethume umongameli wakwele-Senegal uMnumzana Macky Sall okhokhela umanyano wenhlanganiso ye-African Union ukuba ayekhulumisana lenkokheli yakwele-Ukraine lere-Russia kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, ukusikelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSall uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempi le elakho ukubhedla imvukela emazweni atshiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngwenya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzakuqhula ingqondo kaPutin ngempi le. UNgwenya uthi impi le isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekeli le impi, ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami, ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza uMnumzana Zelensky owe-Ukraine okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. ELeRussia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kwele-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube.